Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Ngela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ziku 30 kuNhlangula 2024 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje Elinye icele lebandla le-CCC lithi amalunga alo angedlula ikhulu abotshiwe lamhla eGweru ezama ukuxhasa umndeni kaMoyi umboneni Ncube kusikhumbuzo sakhe.
Lathi sikhangelele ukuthi ngabeqeda ukuthi kumenyezelwe, ngawuqeda ukumenyezelwa ke uhulumende omutsha, sizame ukuxhumana laye lo uyabe sengumphathi intambo ezangaphakathi.
Umongameli Cyril Ramaphosa weSouth Africa ukhangelelwe ukumemezela amalunga enkundla yekhabhinethi yalelo lizwe ngehola lika 9 o'clock lamuhla ngemva kokuvumelana lebandla le-DA lamanye ekwabiweni kwalezi zikhundla ukuze kubunjwe uhulumende womanyano. Kwezemidlalo lamhla sixoxa lomdlali wenguqu wake waba lodumo uLawrence Phiri owayedlalela iBhoso. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Elinye icele lebandla le-CCC lithi amalunga alo engedlula ikhulu abotshiwe lamhla eGweru ezama ukuxhasa umndeni kaMoyi umboneni Ncube kusikhumbuzo sakhe. Bathathelwa imota zabo bavalelwa esitokisini njalo amagqwetha asazama ukudingisisa ukuthi betheswa cala bani. Umoyi wayelilunga laleli bandla obikwa wabulawa ngamapholisa ngomnyaka ka-2022. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo esiqhube lomnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli saleli cele le-CCC.
Amapholisa athethe abantu abaningi kakhulu khathesi abantu babotshiwe babanjiwe baseGweru lezimota zabo konke zisemapholiseni kwamanje afika kwasebapholisa la afuna ukuthi avalela kumbe afuna ukwenzani. Kodwa efika kukhuluma ukuthi lokhu kutshengisa ukwethuka okukhulu uhulumende kamnanga ozaziyo ukuthi vele yena ngamanga kuhle endaweni zokusekelwa kwezulu weZimbabwe njalo abantu bafuna ukutshengisela-ke ukukhonona kwabo ngendaba ezenzakalayo elizweni ngaphambi kohlelo lwe-SADC kumele libuye eZimbabwe besithi bona hhayi lapho u-SADC ngeke ibuye eZimbabwe umnangaso ungalungisiswanga indaba zokhetho ezingahamba kahle.
Kodwa isizathu sokubotshwa kwalaba lingabe lisiphiwe yini?
Asikazwisisi amapholisa abethela cala bani futhi kumele liwe amagqwetha esegijimile asekhona asemile bazabe ukuthi updatha ngokuhamba kwesikhathi. Kodwa-ke esikwaziyo ukuthi akunasizathu esibambekayo kumbe isizathu esemqotho esingabe sikhona. Injongo yombuthelo wabantu yanamhlanje bengizikhumbula-ke iqhawe netho labulawa ngabantu bezanu PF ekhwekhwe nge-2022 sithiya kuma-by-elections embukeleni yinde bekule memorial service ngathi memorial program-ke ekhaya lapha bekumele kufakelwe ilitshe ethuneni lakhe namhlanje. Kodwa amapholisa abengafuni ukuthi uhlelo lolu luye phambili. Ngithanda ukuzigcizelela nje ukuthi lolu hlelo belungasibe uhlelo lukaZulu, beluluhlelo lwendlovu lusenzeka ekhaya emzini wakomboneni. Ngalokho amapholisa abangela mvumo yokuthi abambe abantu ababophi esenza kulokhu akwenza.
Akhona amanye amalunga yenu asezandleni zamapholisa akathesi asesitokisini, wona kuyini elikukhangeleleyo ngawo?
Laba abantu bakhulule umnumzane osenekithimba nabanye bakhe ababothwayo mhlaka-16 June ukuthi bakhulule ngoba abacala abalethayo bebezibuthanene nabemzili kababa uThimba bezikholisela nje belandelela ilanga lika-June 16 of the African Child eliyilanga-ke esili-celebrate every year. Ngalokho-ke afika wazi amapholisa laba bantu babagcileleni esidokisini. Konke lokho kwenzakalayo kubothwa kwabantu esibubodwa laba ababothiwe abaseGweru, abanye babothiwe lapha eHarare, abanye kuthi indawana ezijiyeleyo imihlangano ethiyaliswa ukwenzakala elinjeni lonke jikelele kwenziwa isizathu sokwethuka sokuthi ekuyakhisithiwa yi-panic yokuthi bayakwazi ukuthi abantu ababafuni bahlezi ezikhundleni ngenkathi.
Lo mnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli selinye lamacele e-CCC ebesixoxa la icingweni eseHarare. Kusenjalo amalunga amahlanu awebandla elikhokhelwa ngumnumzana Job Sikhala ele-National Democratic Working Group akhululwe lamhla ngemva kokubhadala imali engamadola angamashumi amathathu mnye ngamunye, kutsho iziphathamandla zaleli bandla. Amapholisa athi abophe abahlanu laba eHarare ngoba bedibene emhlanganweni ngenjongo yokudala amacala.
Kuyindaba ezinhle kakhulu ukuthi sebevumelene.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Umongameli Cyril Ramaphosa weSouth Africa ukhangelelwe ukumemezela amalunga enkundla yeCabinet yalelo lizwe ngehola elilandelayo elika 9 o'clock lamuhla ngemva kokuvumelana lebandla leDemocratic Alliance lamanye ekwabiweni kwalezi izikhundla ukuze kubunjwe uhulumende womanyano. Lokhu kulandela umhlangano womongameli Ramaphosa uqhube lomnumzana John Steenhuisen okhokhela ibandla leDA. Sixoxe lomnumzana Ngqabutho Mabena umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa yena othi bazaxoxisana lebandla elizakhokhela ugatsha lokwenzakala elizweni ukuze kucutshungulwe izikhalazo zabo njengabokuza abavela eZimbabwe.
Kuyindaba ezinhle kakhulu ukuthi sebevumelene. Siyananzelela ukuthi thina kwasithatha isikhathi eside ngemva kokuthi kusayinwe isivumelwano phakathi kwamabandla esePharlament ukuthiwa i-Global Political Agreement mhlaka 15 September 2008. I-cabinet yaze yaba khona ngoFebruwari 2009, kodwa ngemva kwamaviki amabili umongameli egcotshiwe seku-announcewa i-cabinet. Yinto enhle abantu abayilindeleyo, ikakhulu labantu thina esibuya kwamanye amazwe ngoba singaphansi komphathi ntambo wezangaphakathi. Umbuzo lokhu khona ukuthi kambe ngubani ozaba ngumphathi ntambo wezangaphakathi, ngoba abantu bakhangelela ukuthi mhlawumbe ozangena uzaba lobudlelwano obuhle labantu ababuya ngaphandle.
Likhangelela ukuthi ugatsha lukahulumende lona lolo lomqoko lubona ngokwenzakala ekhaya lungakuliphi bandla?
Sibone inkulumo kumbe sithi nabemaphephandaba bathi bona ugatsha lwezangaphakathi luphiwe i-Democratic Alliance. Esicabanga ukuthi omunye wabo welunga le-Democratic Alliance nguye ozaba ngumphathi ntambo wezangaphakathi, kusho ukuthi solusuka ku-African National Congress. Esethi ukhangelele kakhulu yokuthi kuyini i-Democratic Alliance yayikutsho ngesikhathi siya ekhethweni ngabantu abuya phandle. Njalo siyanenzelela ukuthi umthetho omutsha okhangelele kwezangaphakathi kumbe ukhangelelwe ukuhamba i-migration usuke ku-policy conference ye-African National Congress. Esingakwaziwe ukuthi umphathi ntambo wezangaphakathi uzaba lawo amandla yini ukuthi awuguqule lowo mthetho abesebuya lo mthetho ovela kubandla le-Democratic Alliance. Nxa ezabuya lo mthetho ovela ku-Democratic Alliance, sibona kuzaba ngcono ngenkulumo ababezikhuluma besithi kakhulu labo abaphethe ama-Zimbabwe exemption permits kumele baphiwe lokho kuthiwa ngama-permanent residence. Asikwazi ukuthi kwakuyikukhankasa kuphela njengoba sebengena uhulumende nxa bezaphiwa leso sikhundla ukuthi bazoqhubeka besitsho njalo yini. Lathi sikhangelele ukuthi ngabeqeda ukuthi kumenyezelwe ngawuqeda ukumenyezelwa-ke uhulumende omutsha, sizame ukuxhumana laye lo uyabe sengumphathi ntambo wezangaphakathi.
Lo ngumnumzana Ngqabutho Mabena umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa esixoxela ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, abahlali beFrance baqalisile ukuvotela amalunga edalela ePhalamende lamhla kuhlandla lakuqala lokhetho lapho okunganqoba khona amabandla lobandlululo selokho kwedlula isikhathi lapho okwakuhlukuluzwa khona abantu ngenxa yokholo kumbe uhlanga lwabo iNazi area kubika abentathe izindaba beAP. Inhloko kahulumende weIsrael uBenjamin Netanyahu uthi uzaqhubeka esilwa leqembu leHamas eGaza aze anqobe kukhululwe labo ababotshwe yiHamas. Okwamanje sengelichiya ezandleni zikaThabo Kancube.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguThabo Kancube. Namuhla sixoxa lonkosazana Ntando Sibanda okhona lapha eMelika phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Untando ngosakhulayo olwela malungelo oluntu esePlumtree eMatabeleland South.
Ngijabulile njalo ngiyathokoza kakhulu ukuthi lami ngibe yingxenye yalaba abakhethiweyo lonyaka kuba kuMandela Washington Fellowship. Ngoba ungananzelela competition yangkhona hayi inzima sibili ama applications abe maningi. Njalo uthi uzofinyelele kulithuba elihle ngoba ngikhangelele ukufunda kabanzi ngalokhu engikwenzayo emsebenzini ukuze lami ngithole njalo amanye ama leadership skills azangincedisa ukuthi ngisebenze kahle ngithuthukise isigaba sami leZimbabwe yonke.
Yiziphi ezinye zezinto ozikhangeleleyo ukuthi ube usuzitholile ngesikhathi liqeda i-fellowship le?
Ngifisa ukuthi ma i-6 weeks zeMandela Washington Fellowship seziphelile ngibe sengikwanise ukuthi ngibe sengithole ulwazi lonke olwaneleyo olokuthi lami ngikwanise ukuthi ngibe ngumholi omncane ongcono ngoba ngibuye lapha ngilama skills ami engilawo kodwa njengoba abadala besitsho bethu kufunda kupheli ngikhangelele ukuthi ngifunde kabazi ukuthi ngiyenze njani ngcono umsebenzi wami.
Sesikhangela umsebenzi owenzayo eZimbabwe okwenze wathola leli thuba elokuphatheka kuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Wenza umsebenzi bani njalo uphathisa njani uZulu?
Mina ngingumntanga oyenza into ezimbili. Ngiyenza good governance le human rights lapho esifundisa ontanga nge-constitution yeZimbabwe. Ukwenzela ukuthi bebewazi amalungelo abo nokuqhakathika kwawo. Siphinde njalo sibafundise abontanga ngokuthi kumele bethathe manyathelo bani ukuze bekwanise ukuthi bekhulume nge-local governance yabo. Kungoba ungananzelela ontanga isikhathi esiningi babe ngakwazi ukuthi kumele ngithathe nyathelo bani mangivelelwe ngenye into. So thina esikwenzayo yikubafundisa ukuthi ma kulento enje kumele uhambe lapha nalapha. Okunye njalo ngiyenza i-advocacy for sexual reproductive health rights. Lapha sifundisa ama-adolescent girls and young women on how they can prevent themselves from getting HIV and AIDS. Ngokuthi bengasebenzisa njani, kumbe bengathola njani ama-PrEP methods lawa akhona eZimbabwe. Ngoba ungananzelela besile oral PrEP isikhathi sonke, kodwa sokule dapivirine ring, le-injection. Esifisa ukuthi ngabe abontanga yindlela abasebenzisayo ukuze beyenqabele ukuthola igcikwane le-HIV and AIDS.
Ukhula nje ubukhangelela ukuthi uzafika kuleli izinga lempumelelo osofike kilo njalo yiwaphi amazwi ongatshiyela abatsha?
Ngikhula bengivele ngilokunye engangufisa kusekhanda. Ngithe ngiqeda isikolo ngaziyenzela i-human resources management njalo bengingazi ukuthi ngingazithola ngilapha ngalowo mnyaka. Kungoba ngithe ngiqeda isikolo ngabona ukuthi amathuba omsebenzi mancane. Ngase ngiqalisa ngokuvolontiya. So ngithethe isikhathi eside ngizivolontiyela, ngisebenza lapha lalapha, ngincedisa nje lapho kufunakala khona umuntu okuncedisa. Lokho kuba lithuwa elihle ngoba kuyafundisa njalo kuyagruma ontanga kakhulu. Njalo kuyakukhipha entweni eziningi. Akula nto eziningi ezingakuthola makuyukuthi utshona ubhizi. Kathesi masikhangele sikhangele izinto zabo drug abuse lani kuyakukhipha entweni zonke leziyana ma uhlala ubhizi uthola into yokuyenza. Engingakwa advisor ukuthi ontanga lonke utshintsho luqala kithi, yonke into iqala ngawe, iqala ngami. Ma ubona iproblem ecommunityini yakho, kumele kube nguwe osukumela phezulu uncedise kumbe uyenze. Ngikhula bengingakhangelelanga ukuthi ngifike lapha, kodwa ngibonga ukuba ngilitholile leli thuba.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa lonkosazana Ntando Sibanda okhona lapha eMelika okwamaviki ambalwa. Asihlangane ninye esikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyabonga Taboka ngesizwe eziphathelane lamasiko.
Sigcina amasiko wena,
owenze
usenziwe manje.
Sigcina amasiko wena,
sigcina
amasiko
wena, usenziwe manje.
Usigaba samasiko lokuphila kwabantu suku zonke. Namhla sixoxa lomnumzana Holman Khumalo. Isikhulumeli sikabulelani Lobhengula wakhethwa umndeni wakwaKhumalo uba yinkosi kaMthokazi. Siyakwamukela kuhlelo baba Khumalo, injani impilo khona ngapho-ke eJohannesburg? Ye, akusitsheleke ukuthi lenzani kulezi nsuku khona ngapho nxa sikhangela inhlelo zikaZulu.
Abantu bakithi bayaboshwa, bayahlukunyezwa kakhulu. Yikho-ke hhayi vele sithembe nje ukuthi uZulu asikhulumele, kodwa laye basalinde ukuthi kumiswe ikhabhinethi kwazi ukuthi uminista wa umafezo uyabe sengubani bese beyengeja.
Kahle kahle singathi linakuyini elikwenzayo khonapho xa ungasitshela ngokujulile?
Sinemihlangano namaphoyisa, sinemihlangano nabo abantu be-Home Affairs, sinemihlangano labantu be-NPA, National Prosecuting Authority, ngenxa yokuthi uma abantu abanye abantu bayaripotwa mhlonishwa abagangayo bese bekhululwa, manje sikhulumisana le-NPA ukuthi kanti bakhulula abantu kanjani umuntu vele oluhlupho emphakathini. So yikho nje sihlangana ama-stakeholders wonke lawo ukuthi sikhulumisane singenze njani, ngoba kulezi zinto ezihluphayo lapha mhlonishwa abantwana bakithi kusuka kube le-gender based violence. Ukhona umfana okwafone songa mpela ethi namhlanje nxala umntwana ngingambulalanga mnanza kuyejele, manje ulamula njani ungumuntu kodwa? Yilokhu sesebenzisana namapholisa, le-NPA, le-Home Affairs ukubona ukuthi abantu bakithi labo baziphatha kahle, ngoba eyikhona abantu abahluphayo bakithi babo.
Ye, bona abantu bathini nxa likwenza khonokho, njalo bayakuthakazelela yini ngokubona kwakho?
Bayakuthakazelela mhlonishwa. Besike nge-16 June nje besile men's fellowship, i-men meeting lamajaha, sixoxa nje khonokho ukuthi bakithi ake sizihloniphenini ukuze sihlonitshwe. Nge-Saturday ledlu leyo la besilenye futhi i-meeting yabantu besilisa ukuzama nje ukufundisa ukuthi akasikwazi ukuziphatha kahle. Ye, okunye nje mhlonishwa khonokho ukuklina nje, ukuklina i-Hillbrow lokho sibhizi ngakho, ngoba sifuna ukuthi sifundise abantu bakithi ukuthi babe ngama-responsible citizens, baziphathe kahle bengabantu. Ngoba lapho baba sekuhambeni, asingathi ngoba sihambile bese siziphathe okwabantu abangani abakhuliswa emakhaya alungileyo.
Ye, khuluma labo khonapho-ke ngamapusha.
Siyazama, sifonelwa njalo nje ukuthi liyabotshwa uma lidrive ama-Uber enu, liyabotshwa uma livele ema-restaurant. Sile mihlangano namapholisa njalo nje inyanga wena luJulayi mhlaka 9 lomhlangano lamapholisa, le-MPA, le-Home Affairs, le-JMPD, sizama ukuncenga ukuthi abasibekezelele, ngoba ekhaya sisuswe luhlupho, bangabuyi lapha labo babuye basihlukumeze. Siyancenga bakithi ngoba sihambile, siyazi abantu bakithi abaningi vele abalawo amaphepha.
Namhla kusigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besixoxa lomnumzana Bonman Khumalo, isikhulumeli sikabulelani Lobhengula wakhethwa umndeni wakwaKhumalo uba yinkosi yesizwe sikaMthokazi. Siyabonga kakhulu Khumalo ungadini lokusasa. Ulivalisemoyeni ngenjabulo umthembo Sithembayo uGibbs Dube.
Abadala
watini
bayakutshela bathi salulandela,
salulandela
iwo lomzi
luyalandela uhlelo lwezokholo lwesiKristu.
Siyahlangana kuhlelo fuselela umoya, igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje silomfundisi useNisibanda.
Ngiyabingelela abalaleli kusihlwa namhlanje, ngiyathemba ukuba libe leviki elihle. Namhlanje ngifuna sikhulume ngodaba lokulingwa lokulingeka esikwenzayo sihamba kulimpilo lapha emhlabeni. Ngizafisa ukuba sibale kuLuka chapter ka 4 iverse nga 1-2. Ithi yona uJesu egcwele umoya oyingcwele wasuka evela eJordani wasekhokhelwa ngumoya wamusa enkangala lapho alingwa khona nguSathane okwensuku ezingamathumi amane. Kadlanga lutho ngalezo nsuku, ekupheleni kwazo wayeselambile. Ngiyafisa ukuba sinanzelele izinto ezithize. Okokuqala ukuba nxa sihamba lapha emhlabeni sizahlangana lokulingwa nguSathane entweni ezehlukeneyo. Ngakho into eqakathekileyo ukuthi sibe kwazi ukuthi uzasilinga, isilingo silanda wonke umuntu. Ikanti nangu uJesu owayenguNkulunkulu elingwa laye nguSathane. So kutshengisela ukuthi wonke umuntu uzalingwa. Akula uza ukuthi hayi maybe lo ngumfundisi kumbe lo ukhule kwedlula abanye kumbe lo nguyongcwele ngcwele. Wonke umuntu uyafika esikhathini lapho athola khona izilingo kumbe ukulingwa nguSathane. Okokuqala, asiziseni ukuthi ukulinga khona vele kuvela ngapi. Siyananzelela lapho ukuthi umuntu olinga abantu nguye uSathane. UNkulunkulu uyakuvumela ukuthi kwenzakale, kodwa okwenzayo lowo msebenzi nguye uSathane, ngoba iBhayibheli lithi vele yena uSathane nguye olanda abantu ebanika imlando. Siyabona ukuba uJesu lapha wamlinga ngento efunwa yinyama yakhe. Inyama ilezinto ezithakazelayo eyabizifuna. Ikanti thina akumelanga sibuswe yinyama, ngoba thina singumoya ohlala phakathi kwenyama. Ilizwi lenkosi lithi lona kwabaseRoma chapter ka 8, kumele thina sikhokhelwe ngumoya, ngoba laba abakhokhelwa ngumoya oyingcwele yiba abantwana bakaNkulunkulu. Ngakho uSathane uyabe silinga ngezinto esizifisayo, ngezinto esizifunayo. Nxa sikhangele lapho uJesu, siyananzelela ukuba walingwa ngendlala. Indlala iba yinto ebuhlungu kakhulu nxa umuntu ephakathi kwayo. Inyama yakho iyabe isifuna ukuthi udle ukuze umphefumulo uhlale kakuhle. Ngakho-ke uSathane usilinga ngakhonokhu. Okokuqala, izinto eziyabe zidingayo umzimba wethu ukuthi sibe lazo kuba yiso isilingo esikhulu kakhulu. Kungayisithi ukuthi kuyisono ukuba lakho khonokho, kodwa uyabe silinga ukuthi senze sedlule amalawulo ngento yona le esiyabe siyifisa, kumbe sikwenze ngendlela engayisiyo eletha udumo kuNkulunkulu. Ngakho siyabona ukuthi walinga uJesu ngendlala. Okwesibili, siyabona njalo ukuba ulinga uJesu ngelizwi likaNkulunkulu. Uyaphendulela ilizwi likaNkulunkulu alenze litsho izinto ezingayisizo lezo ilizwi likaNkulunkulu eliyabe lizitho. Yikho lapho okubakhona ukuduhliswa kwabantu. Siyabona lapho uSathane uyabe khuluma ngombhalo, kodwa umbhalo lowo awuphendulise ube yindlela engayisiyo yona, ube yindlela eletha ukuzigqaja phakathi kwethu. Kungayisiyo indlela ilizwi likaNkulunkulu omele lisebenze ngalo. Sengigqiba udaba lwethu, ngifuna sinanzelele ukuba ukulingwa njalo lokuthi sithole sifike phakathi kwesikhathi sokuba uSathane asilinge sizalanda wonke umuntu. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi wenzani wena ngakho khonokho, asithandazenini. Baba, igama likaJesu, siyathandaza uqinise abazalwane bonke abalaleleyo bekwanisa ukuliswa nokunqoba ukulingwa nguSathane. Siyathandaza igama likaJesu ukuba sizoba nempilo yokunqoba isono noSathane egama likaJesu. Asihlanganeni bazalwane ngivikele ilandelayo. Inkosi libusise.
Lolo bekuluhlelo Vuselela Umoya silomfundisi uSenisibanda. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga Ntungameli. Kwezemidlalo lamuhla uEzwachisa Sibanda uxoxa lomdlali wenguqu owake waba lodumo uLawrence Phiri. Yena owadlala waqeqesha njalo waba ngumphathi weqembu leHighlanders engakayi kwele Botswana. UEzwa uqala ngokusethulela impumela yamidlalo yalamuhla kuyona le iviki.
Iqembu lesizwe elama Warriors liphezulu kwengalane yemklomelo yesibaya sika Group B emdlalweni ye CONCACAF Cup edlalela eSouth Africa. Iqembu leli lenqoba eComoros 1-0 kukanti namhlanje emini linqobe eZambia 2-0. Selingenile kusibanga sesibili salumncintiswano lanxa lingakadlali umdlalo walo wokugcina leKenya kulesi sibaya. Emdlalweni ye Premier Soccer League eZimbabwe izolo ingezi Platinum 3 Cape United 2, Bulawayo Chiefs 0 Manica Diamonds 0, Simba Bora 1 ZBC Caribas 0, Yada 2 Highlanders 0. Namhlanje iDynamos 1 Greenfuel 0, Wange 2 Bigita 2, Tel 1-1 Platinum 1, Chekwudu Pirates 1 Arnold Movers 0, Chicken Inn 0 Herentals 0. Kunzima kuphoso. Kuzenjalo kuhlandla lethu lapho sixoxa labasaziwayo kwezemidlalo namhlanje silo Lawrence Loftipiri wakhathaza kakhulu kwezenguqu ngesikhathi sakhe uqembu leHighlanders asizweni imbali yakhe ngamafitshane.
Ngizalelwe khonapha kobulawayo ngikhulele emzinikazi ibhora ngaqalisa yabona ngibe 13 years. I think me one of those out on my first players about development of Highlanders 13. Ngakhuliswa ke khonapha kuHighlanders phansi kwabo Edward Dzosa kaSendlovu ngithile ngaze ngathola ithansi yokudlala kulokuzeni ku-senior team ngaba ngu-goalkeeper ngadlala amanye ama-positions athize.
UPhiri uthi edlalela iqembu leBhoso wezwa ubuhlungu obukhulu abanye bezama ukusebenzisa imali yokubhidlisa iqembu lakhe.
Bazama ukudilize iHighlanders kufonywe i-Olympics sasala singu-5 kuyimi uMajuta uDosana umali uTimon loDouglas Mloyi and then bangikhetha ukuthi ngibe ngi-player coach ngaqalisa khonapho ukuba ngu-coach but eventually ugumede sabuya ngasensiba ngu-manager coach sometime zengayekela ngo-93 kwakuyindlela yokudiliza Highlanders. It was really more political than anything. Kwakuyindlela yokudiliza Highlanders banikwa sibili imali I think asikwazi ukuthi yayivela ngakho.
Ibhola lalidlalwa yini ngesikhathi senu lalinjani njalo kukhona yini umdlalo wayekukhathaza enkundleni lidlala Lofty?
Thina sidlala ibhola phela sasilithanda sasingadlaleli lutho except ukuthi
siyalithanda ibhethi.
Ya, ukuthanda ibhethi commitment owathi simbonakala isuku lama many other intervention lokuzeni iphekisi zemali kumbe and so on but ngesikhathi sethu thina wawusithi udlala with a commitment ukuthi udlalela iclub yakho. Iplayer engathi mina eyake yandithwalisa nzima sibili yaphosa yangifaka abantu kuthiwa ngubena Dzingane phela nje leyazi ukuthi ama-wingers bafast and ukuba-tracker down ungabathekla bawuchiya. Yes, we have to be cool, civil, lose work. Down a corner, we go slide out of the game.
Iningi labalandeli beBhoso likhala ngokuthi kungani ungangeni kuleli qembu uphathe kungaba kukuboard kumbe ku-executive.
Engxenye kubangwa ukuthi ngo-93 ngake ngaphuma ngayahlala eBotswana for about 25 years. Ngathi sengiphenduka a couple of years ago. Hayi, nxa kuyikuthi babona ngani ngingaba luncedo.
Ngima Studio 7 igamana mweza Jesus Band.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Siyabonga Ezra, singakehlukani ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba ebezikhokhela. Elinye icele le-CCC lithi amalunga alo angedlula ikhulu abotshiwe lamhla igweru ezama ukuxhasa umndeni kaMoyi uMboneni Ncube kwisikhumbuzo sakhe bathathelwa imota zabo bavalelwa esitokisini njalo amagqwetha asazama ukudingisisa ukuthi betheswa cala bani. UMongameli Cyril Ramaphosa weSouth Africa ukhangelelwe ukumemezela amalunga enkundla yekhabhinethi yalelo lizwe ngehola elilandelayo lika-9 o'clock lamhla ngemva kokuvumelana lebandla le-DA lamanye ekwabiweni kwalezi izikhundla ukuze kubunjwe uhulumende womanyano. Hayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.